enhliziyo uvela ukhetha umtoro uyehlule kukhetha enhliziyo uvela ukhetha umtoro uyehlule kukhetha enhliziyo uvela ukhetha umtoro wabukisa nami enhliziyo wakhetha injuqobo lwayo wabukisa nami enhliziyo wakhetha injuqobo lwayo wabukisa nami enhliziyo yami wakhetha injuqobo lwayo shuthi wisima enhliziyo yami ngoba ulalele mangukhosi 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 uthanda umuntu ongakuthandi wisima enhliziyo yami uthanda umuntu ongakuthandi wisima enhliziyo yami uthanda umuntu ongakufuni wena wisima enhliziyo yami uthanda umuntu ongakufuni wena shuthi wisima enhliziyo yami uthanda umuntu ongakuthandi uthanda umuntu ongakufuni wena
Ukuthi ushintshe ilona futhi
aphinde futhi akushiye